Kunzima ukuthi ngisho ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa ngoba ukuthonisiswa asiyo i-health service board ethonisisayo. Kulama disciplinary authorities abenza njalo guided by i-ofisi ka Attorney General. So singeke si predetermine i-outcome yama hearings. So angiyeke ngibe kwazi ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa. Kodwa engikwaziyo ukuthi amadokotela abazathoniswa bangamakhulu amane lamachumi amahlanu.
Lingabaxotsha babasikhosana pho lizathola ngaphi abanye odokotela?
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswa bengaxotshwa. Le into enzima yikuthi nje thina silandela umthetho wokuthi abantu uma bengabuyanga emsebenzini okwamalanga amahlanu kusiya phambili kumele sibathonisise. Ukuthi bazahlawuliswa njani yiko okungasitshela ukuthi bangaki odokotela abangasala besebenza kumbe abanye abangaxotshwa, kodwa ngeke ngitsho ngaphambili kokuthi siqede ukuthonisisa amacala abo lawo. So yiko nje engingakutsho.
Bangaki odokotela okumele libathonise?
Ukwengezelela kulokho engikutshiloyo, amadokotela esilawo ku-Ministry of Health bayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha lanye. Lokhu kutsho ukuthi abakhala lomsebenzi bangamakhulu amane lamachumi amahlanu phakathi kwamadokotela ayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha.